Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lichona njani, livuka njani mthwazi omuhle, olamukela emoyeni ngenjabulongo lesine mhlaka 27 kuNhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Kweze kuseni namuhla, umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Iziphathamandla lezi zibalisa umnumzana uPeti Mpofu lomnumzana Joram Gumbo. Abasakhulayo beZANU-PF bathi ababili laba labo somabhizimusi abafana lo-Ukneli Chivayo ngabahuquluzi benotho. UChris Kandel Studio 7 uxoxele lunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule ngalolu daba.
Engingakutsho yikuthi abatsha laba bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo okuyikho osekubisela ilizwe phansi, ikakhulu into yakuqala esayivumelanayo ku-conference yethu esigodini ekupheleni komnyaka. Iparty yathi akulwiswe i-corruption, akulwiswe i-corruption angendlela zonke, ngoba i-corruption yiyo ehlulekisa inhlelo zikahulumente edilizayo. Umkhonomi njunje umi kubi ngenxaba into yakuqala i-corruption. Ukuze kulungisiswe zonke izinto, kumele kuqale kulungiswe indaba ye-corruption ibe yiyo eqedwa. Kula ma-investors engabuye elizweni le-corruption, akulanto engayenzakala into ezile corruption. I-corruption ivele into yakuqala. Awuke ama-youth abona kungani uhlelo lolu olokulima ulwisa i-corruption luhamba kancane kancane. Ngithi mina ngesikhiwa i-pace yakhona sokumele ukuthi lungezelelwe isidi sakhona singani siyafakwa sibe phezulu. Kulwiswe indaba leyo kuthiwa yi-corruption ngoba yiyo into esavumelana ngayo. Ngibona ama-youth akwenza kuhle kakhulu ukuthi alwise, ukuthi afuqe ukuthi abantu, ngoba abantu sebephambili kwedlula le nhlelo ezikhona ezokuthi bakhangele uhulumende alwise njani i-corruption.
Manje siyabona nanku usibalukhulu webhanga umnumzana John Manguja usethena uzabasa emthethwandaba bona labo abasakhulayo abebandla leZANU-PF ngoba bamhlambaza. Akusoze kulethe na ingxabano ebandleni, sibona lisehlukana imbono.
Abatsha laba nxabe ukuthi balobufakazi. Mbona ngani amajaha lana aso majaha angalasikolo, amajaha lesikolo asifundileyo. Amboni ukuthi bangabonga usukela nje umuntu onjengomanguja bethi kulalokhu lalokhu. Anti yabona kathi into ezenzakala lapha, imali zokungenangena. Kudala kwenzakala izinto zezimali lezi, lokubalwa kuthiwa hey RBZ injaninjani, hey bale involved. Mbona ngani lothi uzabahambisa imithethwandaba esiyababophisa. Hayi laye kulilungelo lakhe lelo, nxa emsulwa engalacala, nxa izithola engalacala. Laba abatsha laba mboni ukuthi bangapho umsukela nje baye bemgcobe ngodaka evele engangcolanga. Ngabona yikho kuzamele kubonakale khonapho ukuthi khonoko abalakho yini, kukhona yini ukuthi bazakusa phambili emthethweni ngale. Ababotshwe laba ababakhangelela ukuthi bayenze into zobuwori. Kodwa yini into engayitsho ukuthi ayisiwo khonoko kuphela, kuningi kakhulu. Baningi kakhulu abantu abamele bakhangele bahlolisiswe ngendaba zenezo esikhuluma ngazo eze-corruption ezikhulumwa ngabantu. Abatsha bangani bayachiseka kakhulu ngezinto lezi. Ngibona ngani isikhathi sakhona sesifikile ukuthi kwenziwe khonokho. Ngoba ulokuze u-National Commissar omusha uthe yena wonke umuntu ongcolile ozibona engcolile barizayo achiye singakalandeli lokuya phambili. Ngiyoqalisileyo ukuyifuqa si-National Commissar labo ntanga sebengenela labo bayahamba khona. Bona siyavumelana thina njengebandla ukuthi injongo yethu ukuthi silwise i-corruption, ngoba i-corruption yikade sibulele umnotho wonke lizwe. Kanti sikhuluma sinje nje indaba yemali leyi, uthe kwenzakale khona ukuthi imali leyi sokungani namhla ungakhangela izini la izulu izolo namhla imali inyongizeni sesiwa ama rates la sesiwa okutshengisela nje ukuthi kade kuloguganga okunye kwenziwa ngabantu abakhona kuhula kuhulumeni abanye bakhona but ungakhathaleki ngobani but bakhona kuhulumeni abanye kade beganga bese izinto zobuwori njengoba
umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Abalimi benyamendlovu bathi bakhathazekile kakhulu ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo zabo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomunye wabalimi laba umnumzana Albert Bebe.
Izifuyo indoda ehlumayo bezithengise ukuthi zingaba zinhle sengisiba nje lokwethuka ukuthi njengoba kade esilonyaka kukhanya kungani kuzakhayela angiselashi ukuthi sizaphutha njalo kuSeptemba October lapha
singathi kodwa-ke khonapho-ke izifuyo uzinikani njengoba sibona ukuthi-ke utshani labo sobusitsha sokunjalo
ye besifisa ukuthi ma ngala masolombana ayatholakala kube khathi ukuthi umhlasi aqalele phambili athenge ukudla singazi njengoba nje kukhanya ngani intengo yakhona ikhuphukile ngokutshintsha kokusele ukuthi imali le yakhona ngapha e-America ayisasetshenziswa sekufuze sisebenzisa ibhondi intengo ikhanya ikhuphukile sibili
singathi lapha nxa sikhuluma ngentengo ikhuphuke isuka ngaphi siya ngaphi
kathese kwenkomeni kungani kuseseluvivi ngoba abantu kabalashiwa ukuthi bethengise ngebhondi kuza kuya kuma ngaphi kade kufuze esikhayela ukuthi ngawe ukuthi ngani uyakhuphe yodwa uyezidingela ukudla manje kathesa kwabe leshiwa intengo yakhona ayikacaci
ye belizithengisa malini kungakangeni
akade bethu amathokazi kade ethengiswa ngama-5 to 600 user kusiya ku-700 user khonapho
kathesa likabi leqiniso ukuthi kuhamba njani
kathesa kukacaci ukuthi kathi abantu bazatshaja malini bekhonvethe njani kuseseluvivi but mthembi next week kuyabe sekucaci ukuthi vele siya ngayo ngakuyikuthi siya kwenye indawo
ngase sikhangeleke kusiya phambili baba Bebe wena ufisa ukuthi vele wenzeni eplazini lelo iplazi walithenga kumbe wangena nje
hayi ngama-resettlement sangena ku-village ise-village aid scheme mina bengifisa nje ukuthi ngani ngiyalondoloza inkomo
ukuthi zibe zinganani uyafuna ukuthi kube liplazi elikhulu
ukuthi zibeze ngoba sengingani sengimdala i-energy kayisekho yana I'm now 63 years so ukuthi ngithi ngaba ngenza ama-ambitious program ukuthi ngilime ngilokhu ze ngiyabe ngithaba kathi ngesilungu i-subsistence farming
khonapho-ke uyabufaka lo mumbu into ezinjalo
e ye umumbu ufake nje umumbu ukuthi khona uzaba lamahlanga phela khona uyafida inkomo
umnumzana Albert Bebe ngumlimi wenyamendlovu bexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulo isifazana wemberengwa obulale omunye njalo owesifazana encedisana lomkakhe emethesa umlando wokuba lidla licatsha lomyeni wakhe. IZim Live yona ithi ababili ekade bengabahluleli bedale le-High Court umnumzana Nicholas Mathonsi lomnumzana Charles Wungwe sebekhutshuliwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa wabakhetha ukuba ngabahluleli bedale le-Supreme Court. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Elinjani basakazi beStudio 7 lona okhulumayo ngophini ngihlala ngise izweni lase South Africa eJohannesburg eGauteng eSoweto yikho lapho esiphila sikhona okwamanje sisancengisa cha mina abadala bengithanda ukuphawula nje ngendaba eyenzakala ekhaya lakithi okuqala bengifuna ukubonga nje lo msebenzi elisenzela wona ukusazisa ukuthi kuyinokwenzakalayo manje sezikuphi izinto kwathathwa amanyathelo bani konke lokhu inxa yenu. Siyabonga kakhulu. Keep it up umsebenzi eliwenzayo. Bangalizonda abantu belithi ngabathengisi bangalikhuluma ngawo wonke amagama. Yalani lisiniyeza lokhu esikufunayo esikudingayo njengabantwana besezimbabwe. Indaba engifuna ukukhuluma ngayo mina ngeyokuthi bekunjani abantu abepolitics abamvandle age omasiko bonke nje abadala bonke wonke umuntu odwa ngosezimbabwe abadala nabancane sihlangane sizama ukubumba into eyodwa sihlukane lalowo mkhuba sihlukane lalowo moya osiphethe kwamanje osigqokile esinawo siqale phansi njengesizwe ikakhulu entsheni thina abatsha siqale phansi sizama ukuhlanganisa abantu abadala ngoba abadala bethu no manje basanemoya loya owakudala okubandlululana amandebele amashona sokuzobuya ipolitics so ngaphandle kwalokho angiboni ukukhona ungaqhubekisa iZimbabwe phambili sesidlulwa njengamazwi nje abathatha umbuso manje thina kudala sithatha umbuso kodwa senzeni elizweni lethu umsebenzi kubulalana nje kuphela impumelelo esinayo kodwa bekunjani ukuthi khona sikhulumisana umlotha sithi lokho kwenzakalayo kwenzakala asikuyekeni siqaleni phansi ngitsho lalaba sembusweni lingababona besule ezikhundleni why bengaphuma ezikhundleni ngoba bayesaba leyo nto ngoba manje mawena angaphuma ezikhundleni wonke umuntu manje osembusweni unomlando.
Njani bantu bakithi, njani bantu benkosi, hayi thina siyaphila bantu bakithi. Asifuna la masela la bantu bakithi, asiqedile imali elizweni, and manje asekhuquluza futhi ngokuningi bayo bantu bakithi. Kambe la bantu abasuthi banani ngathi, ngabantu abanjani kahle kahle, abantu abangasuthini. IZANU PF bantu bakithi vele into yokuqala ngamasela laba bantu labo, and ubusela lo yiwo obuncindezela ilizwe. Ibusela, ikubulala abantu, ikuboshwa abantu mahlana, yiyo into okumele iqale ukubhekisiswa maqala elizweni. Awubheke nje manje ma engavuketi imali yakwamanye amazwe ayisasebenzi okwakuqala yena akanamali ukuchaza ukuthini umuntu lengqondo engayikhupha lelo gama mpela ebonti ilizwe still lidoza lisiyaphansi phela ibhodi ufasa ukuthi lipaper nje akusebenzi akusomali and manje bese kuphelile vele akuna value ivalue sikuya kuphi ufostela nje ukuthi akumele kulingane le dola leyamelika iranda libuswa ngamasongo besenzela ukulitshontsha futhi belithathe beligqibe endlini zabo yabona yinto abayenzela wena uyathi umnikeza imali manje yena uthatha imali leyo uyayigcina ukunikeza lawo maphepha wena lawo maphepha uzowagcina endlini yakho uzowabheka kuphi uzowabeka kuphi vele akula nto enziweyo akula nokuthi uzamani ufunani ucabangani yazi ukwenza komuntu ongena sikolo akuyabonisa ngempela ukuthi hayi lo muntu lo kafundanga ilizwe ulithethe ngenkani ukubulala abantu ucabanga ukuthi yinto azoyenza futhi emnothweni umnotho ngeke be-Europe ngendlela asebenza ngakhona hayi la masela abantu bakithi nayo sikhathele nguyo iZANU PF sikhathele yiyo ngempela sikhathele tired tired ngeZANU PF bheka nje manje ukuthi sebetshontsha le mali futhi idola emelika selishotele izwe naliseko.
Hallo kustudio 7 mahlekelelo okhulumayo ezenka enkayi ngiyabona ke lokho okwenzakaleyo ukuthi batshintshe iusa mina ngibona kuyancedisa kakhulu ngoba abantu bezitolo labade sebesenza ulunye ebantwini kulabo gogo lapha abangasakwanisi lutho akade bezuza amapentsheni abo bebehola ibhondi kuze ukuthi nxa usiyafika esitolo umuntu akutshela athi uthengisa ngerandi umuntu athonelambile kodwa imali ethi uyiphethe avalele impahla zakhe kuright alibhanwe iusa alibhanwe irandi kusebenza imali eyodwa yeZimbabwe ukuze kusebenzeke kuhle ukuze sihloniphane ngoba vele ukuthi uzadwena ungasowe America kasi kwe-America phela la lapha kuseZimbabwe ngoba siyasiphume siye kuboBotswana nxa uphume usiye eBotswana uhle vele utshintshe imali yakho nifika uthengeni yakhona ngale awuthengi niyala awuthengi yakwenye indawo so lakhona pha kabahloniphe indawo yakhona pha bathenge ngiyalapha imali njalo isitolo nxa sila silande ethini izakhamnisi asithengise ngemali esilayo. Ngiyabonga.
nabalaleli be Studio 7 nabasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abalimeleyo ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emoteni ngamalwa ecatsha kwele Syria edlulisa amalawulo izolo. Umkhombi wele Germany ohlenge abantu okhunjini lweLibya bezama ukuchaphela eEurope usufikile eItaly lanxa lelo lizwe belitheka lifuni kubona olwandle oluduzane lalo. Abasakhulayo abenza izifundo ze-arti esikolo se-Visual Arts eMbare eHarare bakhala ngokuhlukumezeka kwabatsha ngesimo somnotho esibangela ukuba baswele imisebenzi. UMark Peter Ntambe usipha lolu daba.
Isimo esikhona eZimbabwe kwezomnotho la kwezombusazwe sibangela ukusilela okukhulu kwemisebenzi ebantwini bonke elizweni jikelele, kodwa sokuhlaba abatsha abaningi kakhulu abagqiba izifundo emakolitshini. Unkosazana Gracious Kabamba udwebe umfanekiso othiwa Hidden Truth okhomba ukuhlukuluzeka engqondweni kwabatsha ngenkinga ezibhekana labatsha ikakhulu ngokusilela kwemisebenzi lamathuba okugcina ukubangela bebele mpilo.
Become so addicted ukuthi vanova vatokankanwa nezvavari and their future I
save dawa ngendlela yokuthi bagcina bekhohlwa ukuthi bangobani okuthi ela kusasa labo sibili lisala lingasela themba.
UGracious uthi iathi yakhe iphinda ikhuthaze abatsha ukuba benanzelele ukuba bengasetshenziswa ngokudonswa njengentambo, bigcine besenza ukubi ethi kabasebenzise ingqondo zabo bezivulele amathuba ngokusebenzisa ukukhalipha abalakho. I-art uthi ngenye indlela elula abatsha abangaziphilisa ngayo ethi njengaye usebenzisa okufana leziqhu zomumbu lamaphepha akuthola kungelambadalo lependa ukulungisa okungamphilisa. Omunye osakhulayo oqhuba okumsebenzi we-art uthi imisebenzi yokuzilungiselela efana le-art ingathuthukisa abatsha. Udubo olukhulu oluhlasela abatsha lokhe kuyisilela kwemisebenzi noma beyifundele emakolitshini leyo misebenzi belama-degree. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele omunye umsakazi wele Zimbabwe kusikhashana esanda kwedlula ukuba uhulumende wakhe usephume le nyathelo lokuba abatsha benikezwe amasimu angaba yisilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini womhlaba owabelwa abantu ukuze bathole ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 Venerare in Umak Pitan Tambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obaba khona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo, umnumzana Robert Mueller usevumile ukuyakupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedale leCongress ngenyanga ezayo. Uphenyo lolu lwalungolokudingisisa njalo ukuthi uTrump engaba walinga yini ukwenqabela isandla somthetho ngesikhathi uMula ekhulumisana labantu abachiyeneyo ababelobudlelwano loTrump. Umnumzana Mula waphetha lolu phenyo ngokuthi wayengabutholanga ubufakazi obabungamenza atsho ngokuqiniseka ukuthi uTrump wayemsulwa. Lokhu kwachiya abantu abaningi besithi ngezinye indlela umnumzana Mula uthi kukhona ukutshaya amanzi. Ubiziwe ke lidale lephalamende ukuthi ayiphumela egcekeni aphendule imibuzo elokhu ilenga. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala khonapha eMelika umnumzana Mandla Mkhwanazi saqala ngokumbuza ukuthi kuyini kahle kahle abantu abaningi abakukhangeleleyo kumnumzana Mula.
Mbona ngani abantu abangafuna ukuthi abakhangele ukuthi bakuzwe ikuthi ama-Russians wona angenela kangakanani kukhetho lolo okwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale next time. Lokuthi kwakuvele kule engingathi idili bani phakathi komongameli welizwe elikhululekile lingaka lelizwe elinjenge-Russia.
Ubona udaba lokuthi kungani uMula engethesanga uTrump icala lusiba ludaba yini egudwini azathwaliswa nzima ngalo ngamalunga eCongress?
Kukhona ama-committees asaxwayisa ngayo nale ndaba. Kukhona ama-committees amaningi asakhangela ukuthi abone ukuthi isandla sikamongameli sabanganani ekwenqabeleni ukuthi ayethuse umlando yena uTrump. Lokuthi futhi kuziningi izinto okukhanya zacitshwa lapha kulolu gwala. So ngiyabona futhi ngenye into efanele ukuthi iba sobala ukuthi that kuyini okwakuvele kukhona okungasekhoyo okwabe kungabe kwacitshwa ngenxa kwesandla sikamongameli.
Umongameli Trump kungani ezwanana kangaka lomongameli Putin lanxa abantu beMelika abaningi bengamthandi yena uPutin?
Mina ngokubona kwami uTrump into ayiqakathekisa kakhulu lijwabu elimhlophe ukuthi abambanisa abantu abamhlophe umhlaba wonke. Ngoba uzakhumbula ukuthi ukukhethwa kukaTrump lakhona apha phakathi elizweni kutshengise even lalabo kuthiwa ngama-right wing amaqembu odlakela ezenketha bechabi avele kakhulu obala amanye ayevele efihliwe efihlakele. So uTrump yena angithi bona luhambile le-Britain lakukhweni wayenziwa yonke imikhuba kanti futhi uyakhumbula ukuthi le ndaba yase-Britain lapho besithi Britain kayiphume laphana. So yena uTrump ufuna amazwe lawa abamhlophe ahlangane ngoba amazwe amhlophe abantu abamhlophe lawa abengana alele kodwa uTrump senguye ogida ke lingungu ethi kasibambaneni sizigqaje ngokuba mhlophe ngoba yitho abantu esiphezulu. Kanti uyabona futhi ukhangela le se-North Korea uzama ukuthi ehlukaniswe bonke ama-Asians o-China labo o-South Korea ngoba besefuna ukuhlangana lapha. So yena usebona ukuthi kungcona njani azama ukuthi ayehlangana lalwana abehlukanise. So mina mbona injongo ka-Trump enkulu yikuthi ahlanganise ukuthi abantu abamnyama ama-Nigerian nama-Africans abantu abangalancedo ngangcono sithole amhlophe abavela kula amazwe awonakala ukuthi kuza kumanjani ngoba la iMelika isezakhanya ukuthi iqine kangakanani. Sengitsho lanxa iRussia ingazama ukuthi ingenele lanxa yona iRussia ingangenanga kodwa indlela uTrump asedunge ngayo phakathi la ama-institutions abebekiwe democracy kusobala ukuthi usewalimazile amaneke.
Umnumzana Mandla Mkwananzi yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe Warriors libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Uganda izolo ntambama. Umdlalo lo utshiye abasekeli bama-Warriors bedanile ngoba leli qembu lidlalise amathuba amaningi. Lanxa eleZimbabwe lingakaphumi kulumncintiswano amathuba alo asefiphele njalo ukuze lidlulele phambili kumele linqobele DRC kumdlalo walo ozayo ngesonto. Kweminye imidlalo yayizolo eleNigeria linqobele Guinea nge-1-0 kwathi ele-Egypt lanqoba ele-DRC nge-2-0. Namhla khona iMadagascar izanqikelana leBurundi kuthi iKenya idibane leTanzania. IAlgeria yona izaqwaqwazana leSenegal. kutheni na silethemba livuka kuhle ezindaweni ezijeneyo zomhlaba kungaba kusebulawa kubulawayo eHarare, Swaziland, United Kingdom, United States. Siyalamukela lonke njalo siyalubonga uxhaso lwenu. Siyalamukela la senkundleni yeFacebook lapha silomlalazi lapha na uDumani uSikhumbuzo. Uyaloba uthi wena toboka penyoka yosundula gandalayo mbava ngazisungwe dzose. Kusibhakwe matemba oga kusala ove hulu. Vomandevu zokataza edumani azitongo bakwa koga manga manga. Kulo glente wala pana utuwe na morning siya kala ngenda wa yemali. Kuzoba lo sile temba gift utuwe na alibu ya izin dola sifuna imali ya giti senzeni na.
Was peace. All honey asked for was the right to live, nothing but justice. Kulicala na ukulwela inkululeko, kulicala na ukulwela isizwe sakwenu, kulicala na ukuzwela wena inkululeko yakho. Ngakho ke malingakhali, qoqanani, for so many sons of this land have gone the same way and we have watched them go.
Malingakhali, qoqanani, liqoqeke kutsho imbongo enkulu uAlbert Nyathi lapho kungoma yakhe ethi senzeni. Esigqibela ke izindaba zekuseni kodwa singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi eNyamendlovu bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Hayi ke likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-7:30. Mina elani asibeni sonke njalo kusasa ngu-6:30 ekuseni phela. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Itshone kuhle.
Kanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi.